Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amavuko zihlobo olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 8 mhlaka 18 Mpalakazi 2017 uPresident Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
In support of the people, we will expect to see.
Okwenzakala eZimbabwe kugeza ukuthi abantu babambana okumangalisayo ngesikhathi kusenzakala becabanga ukuthi kuzaba lempilo enhle elandelayo.
Amalunga edale lesenethi kwele Melika athi kusesemasinya ubana eleZimbabwe likhithelwe izijeziso zenotho laloba nje umbuso uzosuke ezandleni zobe ngumongameli Robert Mugabe sisiya ku-Emmerson Mnangagwa.
Kukhona njalo abantu abasha abasukunyezayo ngoba besebenzisa amazwi abo ukusola lokhu okusolekayo ephathini njalo befuna ukuthi izinto zihanjiswe ngendlela ebandleni lethu i-NPP.
Abasakhulayo bebandela iphikisayo ele-NPP elikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru sebevalele umongameli wabo isicelo sepetition bekhalaza ngokuxotshwa kwabanye babo. Kuthi ke ingcwethi kwezemfundo zivumelana lohulumende ukubana ababalisi bengavunyelwa ukuthi bafundise abantwana izifundo zokwengezelela ngemva kwesikolo ama-extra lessons. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Edale le-Congress labaphathi ntambo kwele-Melika ahlangene labamamandla ezombusazwe kwele-Zimbabwe labameli benhlanganiso ezizimele zodwa. Bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ulethuba lokuzivezela umhlaba wonke jikelele angakwenza. Iningi kodwa lithi akumelanga kwesule izijeziso zenotho ezafakelwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe. Intethelele zindaba ye-Studio 7 uGibbs Dube uzethulela lolu daba.
Lokho kuphume emhlanganweni owenziwe luhlangothi lwedale le-Congress ye-Melika ole-Subcommittee on Africa and Global Health Policy owenzelwe e-Washington DC ngolesibili. Umhlangano lo ubuphethwe ngumnumzana Jeff Flake omele i-Arizona kudale le-Congress ekubandla lama-Republicans, umnumzana Chris Coons okubandla lama-Democrats, lomunye wakhe umnumzana Cory Booker kanye lomnumzana Tony Udall abakukomiti ye-United States Senate Foreign Relations Committee. Unkosikazi Stephanie Sullivan obengumqali wesiziba ukubeke sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa wasusa uRobert Mugabe esikhundleni ulethuba lokuvezela abantu ukuthi uzasebenza njani labantu beZimbabwe.
The government offers an opportunity for reform that could allow the United States to re-engage in ways we have not recently been able to do. In support of the people, we will expect to see.
Okwenzakala eZimbabwe kugeza ukuthi abantu babambana okumangalisayo ngesikhathi kusenzakala becabanga ukuthi kuzaba lempilo enhle elandelayo. Ukuguquka kukahulumende kunikeza uhulumende omutsha ithuba lokuguqula okunengi obekusenzakala eZimbabwe. Okwenzakalayo kulakho ukuthi ilizwe leMelika likukhangele ngeyinye indlela kulalokho obekusenzakala. Sifuna ukubona inguquko kwezombusazwe lezomnotho ngendlela okungakaze kwenzakale ngayo kweleZimbabwe.
Uthe akutsho ukuthi sokumele okwamanje kwesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa uhulumende kaMugabe labanye bakhe.
It's not enough to say it's a new government, so therefore none of the sanctions or restrictions that were previously in place should apply.
Akumelanga sithi lo ngukhulumende omutsha, ngakho azisafunakali izijeziso zenotho. Hathi akunjalo. Sizabe sihlolisisa okwenzakala eZimbabwe, sibona ukuthi kuyini okuguqulwa ngukhulumende omutsha. Okunye esiza kukhangela lukhetho oluzayo.
umnuzana Khunzi uthe kaboni ukuthi lesi isikhathi sokuthi kwesulwe izijeziso zenotho lokunye okufanayo.
For one, I'm reluctant to see us take any steps to lighten or relieve sanctions or other international restrictions on loans.
Ngokubona kwami angiboni kumele zithathe inyathelo elitsha elingafani lalokho esasikwenza ngokusabuza umgadi.
Umnumzana Fleck uthe uMnangagwa ukhanya eyaziwa kakhulu ngakwenza ngesikhathi sekugrawundi, ngakho akwaziwa ukuthi uzakwethulelani abantu beZimbabwe.
He stands accused of orchestrating a string of massacres in the early 1980s to consolidate Mugabe's power, leaving as many as 20,000 people dead.
Umnumzana Mnangagwa wetheswa umlandu wokuthi wancedisa ekubulaleni abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000, ezabelweni zeMatabeleland kanye leNkabazwe.
Izizalwane zeZimbabwe ezikhulume emhlanganweni lo ezigoqela umnumzana Tendai Biti okumanyano we-MDCT Alliance, umnumzana Dewa Mavinga olwela ilungelo likaZulu, lo mnumzana Peter Goldwin oyintatheli zindaba osehlala kwele Melika zivumelane labo zisithi uMnangagwa kumele axolise ngakwenza ngesikhathi sekugrawundi. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Buka othe baningi kakhulu abantu abakuhulumende kaMnangagwa abalamacala hambelana lodaba lwekukurawundi kanye lokweba. Umnumzana Muzi Ncube unobhala webandla le-MDCT kwele Melika uthe lolu daba kumele lulungiswe ngokushesha.
Igugurawunde ichife enhliziyweni kakhulu abantu be-Midland le-Matabeleland, and eqinisweni njengabantu beZimbabwe I think kulungile sibili ukuthi khona sizame ukuthi indaba yakhona siyilungise nini sonke sizizalwane zaseZimbabwe, sibone ukuthi khona into le yaphambaniseka njani, yaphambaniseka ngaphi, and umuntu abantu babulawa ngayiphindlela ngoba abantu bonke ababulawayo ayisibo bantu besiNdebeleni phela, asibo bantu besishoneni futhi.
Umnumzana Frank Guni webandla leZANU-PF uthe ibandla lakhe seliqalisile ukulungisa okuningi okubhekane lelizwe leZimbabwe. Uthe udaba lwegugurawundi kumele luphathwe ngemfanelo.
I think what's important for the government of the day is to apologize for what the government of yesterday did. Gugurawundi was wrong.
Igugurawundi yaba lihlazo elikhulu kweZimbabwe. Ngakho uhulumende omutsha kumele akwenze yikuxolisa kanye lokungcwaba bonke abantu ababulawa bengcwatshwa edongeni laseganyeni.
Izizalwane zeZimbabwe ezingene umhlangano lo zithe ziyafisa kakhulu ukuthi ukhetho oluzayo lwenziwe ngemfanelo. UBidi ugcizelele esithi abantu abahlala kwamanye amazwe kumele bavote ukhetho oluzayo njengalokhu okuhlelwe isisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGabe Stube.
Abasakhulayo bebandla eliphikisayo le-NPP elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru sebebhalele umongameli wabo isicelo sepetition bekhalaza ngokuxotshwa kwabanye babo kwibandla ngumsekeli wakhe mnumzana Sipho Nkomo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Isikhulumi sebandla le-NPP umnumzana Methuseli Moyo walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 esithi i-petition le iqondiswe kumkhokheli webandla unkosikazi Joyce Mujuru, ngakho angeke aphendula ngoba engazi ukuthi useyamukele na. Umnumzana Bongani Nyathi owebandla le-NPP uthe bazithola besebunzimeni obukhulu ngokuhlukunyezwa ngumnumzana Sipho Nkomo nxa bengaphikisana laye.
Kukhona njalo abantu abasha abahlukunyezwayo ngoba besebenzisa amazwi abo ukusola lokhu okusolekayo ephathini, njalo befuna ukuthi izinto zihanjiswe ngendlela ebandleni lethu i-NPP. Kungakho-ke sizesakhala kumongameli wethu uJoyce Mujuru ukuthi asizwe ngoba ibandla lilahlekelwa ngabantu abaningi. Abantu bayaxotshwa, baxotshwa ku-social media, baxotshwa ku-WhatsApp bengasiyanga enkundleni zokuthi bazivikele, bengasiyanga kuma-disciplinary committee, okuyinto engekho emt emthethweni webandla lokhu sekudingwe ibandla kakhulu
abasakhulayo besabile ukuthi bathathwe amazwi abo bethi okwamanje abazwisisi ukuthi ukufuthelana okuphakathi kwebandla kubangelwa izano PF kumbe unkomo bathe abasakhululekanga ukukhuluma imbono yabo ngoba besesaba ukuxotshwa Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efincube uthi ukuxabana phakathi kwebandla le-NPP yinto engamangalisiyo ngoba ngabantu abavela emabandleni ehlukeneyo.
Iyengxabano phakathi kwamalunga e-NPP ilindelekile ezikhathini ezinje vele xa kulotshintshe kuhulumende. Basengabantu abahlanganayo angithi uzakhumbula ukuthi bavele emaqenjini ahlukahlukeneyo abanye babe kuzano PF abanye babe ku-MDC liyana laliyana abanye babe ngapha langapha so ke basafundana abakazani ngendlela efaneleyo abakazani ukuthi bamele basebenze njani lama aims abo lama decisions abo akahlanganiswa ngendlela efaneleyo ukuthi baze babe lokuzwana okulula so kulindelekile ukuthi bavestilwa ngaleyo ndlela kodwa ke inkinga kuzadingeka ukuthi ubukhokheli buphakame kakhulu kudemonstrate ukuthi abantu regardless of ukuthi bavela ngaphi langaphi komhlaba bayakwazi ukuthi bahlanganiswe basebenze ndawonye kodwa ke njengalokhu ngisisho ukuthi bavela endaweni ezihlukahlukeneyo akukho lula khona lokho sisengayibona ingxabano isiyaphambili kanti ke kodwa ngabe lobuhlakanipho obukhulu i-leadership yangikhona ingasebenzisa i-diversity yona leyana ukuthi bakwenze kube yimpumelelo
Ngeviki ephelileyo unkomo wethule umbiko wokuxoshwa kwabatsha abathile besetheswa umlando wokusekela ibandla lezano PF kanye lokuzama ukukhuthaza umjuru ukuthi abuyele kuzano PF Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Linjani matabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe. Suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m., lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 Metam Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook. Kukhasi lethule VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of
Yenhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe ebezisemhlanganeni omkhulu eHarare zizolo ziyakhonona ngoluhlu lwemali yendle kukahulumende olwebhajethi olwethulwe ngumnumzana Patrick Chinamasa umphathintambo wezemali zisithi luqakathekisa osomabhizimusi kulabantu makhaza. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso lezi ezingaphansi komanyano we-National People's Convention zethi laloba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esazama ukubalekela imithetho ebisela emuva amabhizimusi kazisuthiseki ngebhajethi yomnyaka ozayo. Omela inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ZCC umnumzana Kenneth Mdada uthe kakuncede ukuthi ilizwe lethembe ekutholeni imali enhlanganisweni ezinjenge World Bank the International Monetary Fund
abantu bajabula babona ngani ibudget lay ile izinto eziningi ezisinika inhloso ongani ingcono kodwa kulezinye izinto abantu abacabanga ukuthi azimanga kahle ukungathi i-budget iyakhwa e-foundation lezo za zibonakala ukuthi ngemuva asebenzanga kahle ukuthi singadependa nge-IMF sidepende nge-World Bank singakhangeli kakhulu izinto ezilazo lapha eZimbabwe akwenzi ukuthi sibe la kusasa elingathi singaba lethemba lalo so abantu bacabanga lapha emhlanganweni ukuthi kungaba ngcono ukuthi uma sikhuluma ngendaba elakusasa lenotho yelizwe sikhangelise kakhulu ukuthi silani lapha ekhaya asho ukuthi sicabange kakhulu ukuthi abanye amazwe azosenzelani
omunye njalo omela inhlanganiso zemhlubuleni emathebeleni uthi kabasoze bagoqa izandla uhulumende esehluleka ukunikeza imali kunhlelo zokuphiwa kwamandla ezabelweni i-devolution
I-budget ayikho specific ngama issues emathebeleni. Emathebeleni nxa kukhulunywa kwezinye izinto uyezothwa ireserve lelokho ireserve lo vice president ireserve kulapha okungani siyafuneka khona kufunakala nxa sizevala ama gaps but when it comes to specific issues as ukuthi sokufunakala i commitment njengokufaka imali emadebeleleni asikubona ukufakwa in place ubona ukubudget akukho into njengoku revitalize ama industries emadebeleleni ukwavuselela ama industries emadebeleleni konke lokho abakukhuluma
abatsha labo bakhala ngokuthi uhulumende ufake isawudo esilondeni akade belaso ngokungananzwa ekabelweni kwezikhundla zedale labaphathi ntambo bakahulumende elekhabhinethi kamnangagwa kanye lokunikeza imali eneleyo kubhajethi yona eqakathekisa abezomvikela osakhulayo uSamantha Moyo uthi ukungaphiwa imali eneleyo enhlelweni zemfundo labesifazana kubuyisela muva intuthuko yelizwe.
Thina siye sakhangela i-public finance management system ukusetshenziswa okwemali kaZulu okumele kuhambe ekuthuthukeni kwabantu ukuvela kwemali zona lezi ukuthi abantu bebe accountable i-allocation e-local government, this is very key, i-provincial local government. I-constitution ithi kumele ukuthi 5% ezimali Zimbabwe zihambe ziyefakwa ku-local government lema-local provincial authorities ukuthi bezimele bodwa ngoba nxa sebe le mali babo then it actually creates independence.
Umnumzana Masimba Kuchera omela abagogekileyo yena uthi abathokozi ukuthi uhulumende akazimisele ukukhangela inkathazo zabo njengabantu abazimeleyo.
Uhlelo lukahulumende lolu luthi phandle abantu abagogekileyo ngoba ibhajethi elikhona alikhulumi okuningi ngabantu abagogekileyo. Uhulumende ukhanya njengani usikhohliwe kubhajethi. Ungakhangelisisa uzabona ukuthi i-disability khathesi iku-social welfare department. So sitho ukuthi imali ebuye ku-welfare yiyo ezasebenza kundaba ze-disability. Kodwa ngokwazi wethu i-disability indaba yamalungelo, ayisiyo indaba yama-handouts.
Uviki ephelileyo uShinamasa wethule ibhajethi yakhe yamabhiliyoni edlula kancane amahlanu 5.1 billion lapho azise ukuthi imali esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende kumele iqunywe. Imele 27 useHarare noGibson Pepe.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwele Melika, umnumzana Doug Jones webandla lama-Democrats, unqobe umnumzana Roy Moore okubandla lama-Republicans ukhethwa ngolwesibili ntambama lokudinga ozamela idale le-Senate eMelika. UJones unqobe endaweni lapho ama-Democrats acini unqoba khona ngomnyaka 1992. Ukhetho lolu lwenziwe kulandela ukhethwa kwamnumzana Jeff Sessions ngumongameli Donald Trump ukuthi abe ngumphathi ntambo wezemithetho. UMoore ucatshangelwa ukubana wayeyisa amacansini labantwana abancane kudala esisasasebenza emthethwandaba. Ube kuphika konke lokhu njalo ubesekelwa ngumongameli Trump kodwa ephikwa ngamalungu amaningi awebandla lama-Republicans. Ukunqoba kwaJones kuzakwenza kube nzima ukuthi idale le-Senate libe lilamalungu amaningi awema-Republicans likhande imithetho. Ukubulawa kube ngumongameli weleYemen uAli Abdullah Saleh ngemva kokugenqulwa kombuso wakhe kubikwa lokhu kubangela ingxabangxoza kwezombusazwe ukuzakhokelela ekuthini amaqembu abalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abenjenge-ISIS le-Al-Qaeda bathole ithuba lokudlalela kulelo lizwe. Umuzi omkhulu wemidlalo yesintu imigido lamasiko amakhosi cultural center osemzini wemakhokhoba kobulawayo ubusule isikhathi eside ungasabi lemidlalo uthi njalo usuphenduka ukuze ujabulise uZulu kuleli dolobho. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo muzi olodumo owasungulwa ngomnyaka ka-1981 wamisa imisebenzi yokulungisa i-theatre, dance lamakonsati ngomnyaka ka-2016 wasala uqhuba imisebenzi efana lokulungiswa kwemfanekiso yabomabonakude e-television.
I'm putting subtitles in position.
Oxondisa imisebenzi yemakhosi unkosazana Sinqobe Kuhle Ndlovu uthi imakhosi isivuselela imisebenzi yayo ngendlela enhle kakhulu.
Abafuna ukuzofunda next year siyaqalisa music, dance, theatre, film, everything siyaqalisa next year. Yabona kahle sibe sisenza ama shows like sibe senza ama shows outside. Singela ama shows are inside because bese sisenzela iskies. So next year sibe sisila ama shows outside, lama shows inside. So ama lokuzene nakhona maningi sile iyasa, iluva lemvelo, ibambanani, ikhaya arts, imvimbi. Village artists like amaningi esilana lawa khona.
Imisebenzi enje igoqela le midlalo emikhulu eyenzelwa langaphandle kwedolobha lakubulawayo okufana lombuthano weCarnival Festival ozakwenzelwa eLupane ngenhlangula womnyaka ozayo. Lombukiso omkhulu wabantwana abancane uhambelana nohlelo lwezifundo iCurriculum entsha eZimbabwe olwe-ECD Arts Festival khona eMakhosi. UMandlovu uthi lindawo ngaphandle kwemidlalo enje iqhuba imisebenzi efana lokulungiswa kwemfanekiso yamabhayisikopo.
Lapho si editor uZiyanyongana le ngisiyibi lokhu ze next 2 si film years 2 silo esigabeni so a editor waphela wahamba then ikahle sesenza uZiyanyongana ulokhu ze nini usigabeni abantu abaningi they started from scratch for filming konke konke tobus baqasha from scratch ukufilima ukwenzani ukuactor wathi we active film. Then kuZiyanyongana bathatha abantu abasebekwazi ngapha kusigabeni babahambisa kuZiyanyongana eBhinga. EZiyanyongana ngeBhinga, then usigabeni ngeLupane.
Ohlela umsebenzi wokulungiswa kwemfanekiso kamabonakude e-television kulindawo uCharles Gaveza uthi balungisa le mfanekiso etshengisa ukuqatheka kwezinye indawo zelizwe ezifana lokutholakala kuhlelo abalulungisayo oluthiwa ZiyaNyongana.
IBhinga sitshengiswe ukuthi iBhinga injani kahle kahle ukuthi iBhinga kulani because iBhinga is like iBhinga inhle kakhulu iBhinga lami nje ngangakwazi ukuthi iBhinga inhle because garesi sende sifiso sokuthi ngingaphi eBhinga ngenxa yokuthi hayi sembono uningi eBhinga kathesi.
Uthi abatsha ikakhulu bangaphathiseka ngokusebenzelana kunye labo ekuthuthukiseni impilo zabo ngokuthuthukisa ulwazi kwezemfundo yokulungisiswa kwamabhayisikopo anje.
Ngiyafisa ukuthi labantu abaningi bebekwazi ukuthi senza izinto ezinje ukuthi bekwanise ukumuva on impilo zabo because lapha senza iarts it's all about ukucreate what is going to be there next year because kathesi senza icontent esizayikhipha next year iZimbabwe khonapha not ukuthi siyikhiphe iZimbabwe khonapha.
Osakhulayo okhethe ukubizwa ngokuthi ngulimukani uthi imisebenzi yemidlalo eqhutshwa emakhosi ivele isilesikhathi jabulisa lokulibazisa uZulu ukuthi ukuphenduka kwamashows abo kuyinto enhle kakhulu afisa ukuyibona.
Angithanda everything about imakhosi, ngiyithanda konke labantu bangikhona kuhlangene uactor kuhlabela ekugideni khonapha. Nami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngizibonise ngisenza okunye kwangikhona.
Umuzi we-amakhosi wasungulwa ngumnumzana Khonti Mhlanga osekuphumuleni eLupane kwamanje engumqondisi omkhulu wawo ngomnyaka ka-1981. Isabizwa ngokuthi Amakhosi Township Square and Cultural Center emzini weMakhokhoba koBulawayo. Yaba lodumo kakhulu kudlalwa imidlalo yesilungu leyesintu efana lomdlalo wakhe uKhonti othiwa Ngizozula Laye. Njalo kuqhutshwa lezomculo lemigido etshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ingcwethi kwezemfundo zithi ziyavumelana lohulumende ukuthi ababalisi bengavunyelwa ukuthi bafundise abantwana izifundo zokwengezelela ngemva kwesikolo ama-extra lessons ngoba kungabangela ukuthi bengasafundisi ngokuqinisekileyo ezikolo kodwa bemelele ukuthola inzuzo ngalezi zifundo. Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Paul Mavima ubiwayigcizelele ukuthi uhulumende lokhu eqhubekela phambili ngohlelo lwezifundo ezikunew curriculum. Iningi laba elalicabanga ukuthi aziseyi kuba khona njengoba uMnumzana Lazarus Lokora wakhutshwa ekukhokheleni lolu gatsha. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezemfundo uMnumzana Isaac Mpofu ongumlobi wengwalo zesintu.
I-explanations zona ngokwazo zilungile. Thina ngesikhathi sethu sasizenza i-explanations kodwa sizenzela ukusiza abantwana, singazenzeli ukusiza thina. Okubi ngabanye otishala lamhla ukuthi i-extra lessons lezana zenzelwa ukuthi bazuze imali. Thina ukutishala bethu babungokuthi sithanda abantwana, sithanda ukuthi abantwana baphumelele, bese sizinikela. Ukuba ngutitsha bakithi kulokuzinikela okuningi. Umuntu ngutitsha sonke isikhathi, akula sikhathi lapha angasutitsha khona. Ngibona kuyindlela yokuncitha abantwana imfundo emaklasini besenzela ukuthi bazabuya zuza imali ngabo. Abaswela ukusizwa kodwa bengelamali-ke bona-ke sebethini ukuthi sebengomlathwa phela. Thina abanye sikubona ukuthi okwakhathesi sekunzima ukuthi sikhuthaze i-explanation.
Ugwalo le-new curriculum lona-ke kukhona okuhle ngalo yini?
Kwathi kuphuma uMnumzana Lokora abantu bathaya izandla, abantu badanile lo omutsha esesithena akuntshintshi ngokungaqhubeki njalo. Yonke into ilobuhle lobubi. Ugwalo lolu lwezifundo lulakho okuhle. Kodwa okunye nje kusuka kube lula kuthephuke lo moya abantwana abazongabe besajula ezifundweni. Okunye sibili kwenza amatitsha babambe lapha angabe besajula ekufundiseni abantwana ngoba usethathe lokhana. Kusuka kube kunengi kakhulu, sebethalisa abantwana nzima. Amatitsha phela kangisakhulumi, abasaanelasikhathi sokuphefumula.
Lo-ke bekungumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi ecubungula ezemfundo njalo engumlobi exoxa loSithandekile Mhlanga ekoBulawayo.
Ingas Entertainment.
Thank you.
umculo omnandi lo uphetha uhlelo lwethu lanamhlanje, kodwa singeke hlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela amalunga edale le-Senate kwele Melika athi kusisemasinya ukuba nayo le Zimbabwe likhitshelwe izijeziso zenotho. Abasaphulayo bebandla eliphikisayo le-NNP elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru sebevalele umongameli wabo isicelo se-petition, bekhalaza ngokuxothwa kwabanye babo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPresident Jeremiah sithi asidibaneni ngezikhathi zabo 2 olunye njalo uhlelo lwethu lwezindaba.